okubhalwe kwagcindezelwa phansi, izinduna akufanele zibe yingxenye ye-development ezindawo or yezigaba lapho ezivela khona. Azivunyelwa ngitho yiphi induna nge-consciousness layo ivunyelwe ukuthi ku-political party. Imota imali yesiphathelene ngemota, imota akasuye ekahulumende, imota ngeyenduna. Induna ngokubonakala ukuthi ibambe ihofisi ethile, kwananzelelwa ukuthi the government of course or the people of Zimbabwe ukuthi izinduna kufanele ibe ne-condition of service vehicle ehuhambisa. Ayiqondananga imota leyana kathi kukahulumende, ngoba uhulumende imota zezinduna akazisevisi. Imota ezinduna leyana nxa ungayizuza ngeyakho uyazisevisela, uyazifakela ifiwela, akula hulumende ofake imota yenduna ifiwela. Angazimbizazwana.
Yes, siyazwanana, kodwa ke nxa sisikhangela phela songani izinduna lezi zaphiwa izimota ukwenzela ukuthi zisekele phela amanye amabandla. Akunjalo kini khonapho?
No, akula into enjalo. Ngaphandle umuntu wangibona engakwazi ukuba i-constitution. Okulusizi mina yena lithi ukuthi ngizivalele. Njalo i-constitution yelizwe leZimbabwe leyo ekhuluma ngayo u-chapter 15 ikubeke kwacaca. Ikukubeke kwacaca ukuthi akufanelanga izinduna zilandele i-political party. Akufanelanga. Noma yiphi, noma i-political party ebusayo, noma ngengabusiyo, izinduna akufanelanga ukuthi zibonakale zitshengisele ukuthi zona zini kulolu hluhlu lwe-political party, kumhlubulo we-party ethile.
Kulezinye yini baba Mathema ezingane ziyasekela amabandla athile?
Bakhona kodwa bakwenza illegally, akukho emthethweni. Ngizakhuluma ngami mina njengomathema. Angila political party engingathi ngiyibeke yaba mqoka kwenye. Wonke kwamabandla, ngoba mina nxa ngizibona njengenduna ngibone ngani ngingaphezulu kwe-party politics. So ngibusa abantu bonke befanana. Into yamaparty leyi ngangithi iyafanana nama-church, ngoba ikakhulu nxa useinduna usesigabeni ukhokhela abantu, kulabantu ababe bevela from various political parties, babe bebuya futhi from various churches. So kufanele ukuthi bonke ubaphathe ngokufana naye. Kubekiwe mi-constitution vele yinto engiyibone ngani ngifuna ukuthi ilandelwe kakhulu. Yizo lezo zinduna la nxa kulezinye ziyazo lokho zisafuna ukuthi zithi double up zingapha zinima ku-politics, ngapha zine ku-traditional institutions. But cultural o-constitutional induna kufanele ubone ukuthi yona inike endaweni eyi-one. Okuthi yikuma siyizinduna singaqumi, singadivide abantu. Ante liyakhumbula kuhle ukuthi nxa linanzelela sibambe i-ofisi efana leka-judge, induna lo-judge bayafanana, induna lo-majistrate bayafanana. Is a public office bearer o-judiciary system. Bonke bona banabantu constitutional abavunyelwe ukuthi babe nama-political parties. Ngokufanayo lezi nduna kufanele zingabi nama-political parties.
So nxa umuntu engakulanda ethi bawamathema ibisa amakhiye emota lawo into zehulumende lezi, uyamtshela ukuthi
hayi, ngiyamtshela ukuthi induna imota leyo imota yami, iofisi yami, iofisi yobuduna, asiyo wahulumende imota yami. Ngiyami ngobuhulumende, nani ngiyathi ukuthi uhulumende azakasevise imota enduna. Ziyazisevisela induna noma ungaze ubuze yiphi ekhona apha elizweni ukuthi uhulumende banika malini yokuthi basevise izimoto, baphele ukuthi bazisevisele. So asomota kahulumende imota enduna.